Daba ku VOA Ndebele.
Ivuka njani mthwazo omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhla ngomvulo mhlaka 1 2019 igama lami ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeTajamuka sesijikile campaign ithi abantu bonke kumele bakhalele umsebenzi namuhla, njalo sesifikile isikhathi sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa achiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before him. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
Achiye umsebenzi uwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Indodana kamoyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo ithi ilizwe lalingeke libhekane lenhlupho eziningi njengalokho okwenzakala kunamanje ngabe abantu balandela imisebenzi kankomo.
Ube ngubaba baba sibili oqotho wesizwe. Wonke umuntu uthi ngabe ubaba unkomo ukhona, ngabe akukho konke lokhu. Yithi isizwe nosisitshele ubaba.
UZulu ubambe owangaphansi ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors.
Ngibone ngathi kulezinto eziningi ebezingekho kahle, ebezingahlelekanga kahle. Siyabona abadlali bethu bebekhalela imali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yeTajamuka sesijikile campaign ithi abantu bonke kumele bakhalele umsebenzi namhla, njalo sesifikile isikhathi sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa achiye umsebenzi. Umnumzana Promise Mkhwananzi, umkhokheli weTajamuka sesijikile campaign, uthi bakhangelelwe ukuthi abantu abaningi bazazihlalela ezindlini kusukela namhla kuze kuyefika ngolwesihlanu. Uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe leZimbabwe, ngakho-ke sokumele achiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before him. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
Achiye umsebenzi uwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili, njalo lokuthi akhulumisane labantu bonke ngokudlelana kukaZulu, uhulumende wakhe labanye abantu.
If President Mnangagwa refuses to yield to these demands, on Saturday, the 6th of July 2019, the people of Zimbabwe will be left with no choice but to come out of their homes and march to the State House in Harare.
Unkosikazi Madonna Ndlovu uthi abantu sebekhathele ngokwenzakala eZimbabwe.
Nambona ngani into engcono ukuthi abantu bazihlalele ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanana.
Ubona azani ke amapolisa lamasosha phoka kasoza angenela abantu abagande ngakhonoko?
Amasosha nxawe benganika i-directive yokuthi agande abantu azaganda abantu, kodwa noba bengabaganda abantu bazabe baganda, kodwa imali ayisozibuhambe emasosheni. So babenza into engayisisi, kunzima kukhulumeki. Akula mali, sosekuthi abantu badla inhlabathi. Kumbini izwe lonke lichabalale, iZimbabwe ichabalale ukuthi bebone ukuthi akusela lutho.
Isikhulumeli samapolisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi bazahlolisisa okuyabe kusenzakala namuhla.
Sithanda ukuthembisa uZulu ukuthi amapolisa akhona, amapolisa njalo bazabe bekhangela bona ukuthi abantu nxa besebenza, nxa behamba kulo kuthula.
Ibandla lezanu PF lithi kubi okwenziwa inhlanganiso yeTajamuka sesijikile campaign. Omunye wabasola lokho ngumnumzana Believe Gawule wake wamela ijolojo edalele Senate.
Ngabe siyancedisana ukuthi wona lo mumo ozanywa nguhulumende ufeva bona, ikakhulu njengezisebenzi ekade zihola imali eyi-RTGS. Umumo lo uyazilungisa wona, ulungise uhulumende ule ndlela zokuncedisa ukuthi abantu izinto zabo zibe ngcono. Izinto zikhwelile, kodwa ukukhwela kwezinto kwakhona uhulumende ukhanyile ukuthi ule ndlela zokuthi akulungise khonokho, nakhona kwasekwethulile kathesi okokuthi kusebenze imali eyodwa phakathi kwelizwe, kungabi labanye ababangcono kulabanye, sonke silingane ngemali naleyo esilayo. Kungakhathaleki into zike zakhwela izolo, kodwa ukukhwela khonokho Gibbs sikukhangele, kwenze ngabomu. Akulento esingakhwela suku zonke, lento ethengwa kulapha, lento engadingwa kwenye indawo ekhwezwa suku zonke uvuka kukhweza. Yiwo kutengisa ukuthi yiyo kuthiwa yi-sabotage sibili ebuhlungu kakhulu nxa ungazange uhlangane layo.
Inhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iZimbabwe Congress of Trade Unions zithi kazisizo ngxenye yalokhu okwenziwa yiTajamuka sesijikile campaign. Indodana kaMoyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo ithi ukwenzakala eZimbabwe kayisikho okwalelwa nguyise labanye abalwa impi yenkululeko. Umnumzana Sibangilizwe Nkomo wethule amazwi la ngesikhathi uZulu ekhumbula okwenziwa ngonkomo owayesaziwa ngokuthi ngumdala wethu uChipho Chitetsa lamanye amagama ayincoma imisebenzi yakhe emihle. Unkomo wabhubha mhlaka 1 Ntulikazi 1999 esengumsekeli kamongameli welizwe leZimbabwe. Indodana yakhe ithi ilizwe leZimbabwe lalingeke libhekane lokugugudeka komnotho okwethusayo ngabe inkokheli yelizwe yalandela okwakufiswa ngunkomo elwela ilizwe njalo ilizwe selithole uzibuse. Ake sizwe uSibangilizwe Nkomo ekhuluma ngodaba lolu.
Ube ngubaba baba sibili oqotho wesizwe kwemuli yeZimbabwe. Akulalanga elendlulayo kungala muntu othi ngabe ubaba uNkomo ukhona. Kusukela eHarare kusiye eButare kusiye eplumtree kusiye eBergbridge kusiye eFollows. Wonke umuntu uthi daimdara Nkomo eRipo ngabe ubaba uNkomo ukhona ngabe akukho konke lokhu. Yisi sizwe ngesitshele ubaba. Ngingafananisa nganika umfanekiso ufananise othi so Dube. Ekhaya nga kulo baba oqinileyo kuwa lo mthetho imuli yabibumbekile, imuli ilomthetho olandelwayo. Uba bengabhubha kuba lento zonke emulini ezenzakalayo ezingaziqondanga. Kuba la masela avumela egcekeni, amahuli abakhona ekhaya, abalamanga njalo njalo. Ukuthi kuhle ukhanya ukuthi ubaba unjani kasekho sibi lapha ekhaya. Yilo umzekelo sengawupha lapha okwenzakale lapha ekhaya senze ukubhubha kwamdala. So kuthetheke into eziningi kakhulu, akuqedakali ukuthi sivela ngaphi siya ngayo.
Kumele ukuthi nxa kungalungiswa khonokho kwenziweni abantu bekhumbula umdala khonapho.
Into esingayenza njengemuli yeZimbabwe ikuzama ukubuyisana, ukuzama ukubuya ulandela imfundiso kamdala. Umdala wayele fundiso eqakatheke kakhulu eyayibambanisa abantu. Uzananzelela ukuthi umdala wathi eqalisa umsebenzi wakhe abantu bacela bebona ngani umdala wayipolitician. Umdala waye more than just politician. Umsebenzi kamdala wawungokuhlanganisa isizwe seZimbabwe, ukubambanisa abantwana beZimbabwe. Pho-ke leyo ngcino engumdala kayisekho singenzani? Ngumbuzo omuhle kakhulu, umbuzo omkhulu kakhulu uDube. Ngabe kukhona indlela yokuthi khona silandele imithetho, singathi imithetho kababa, silandele isibane ukukhanya kukamdala? Ngibona singaphume ebunyameni lobu. Into nje ukuthi siyabaleka, sibaleke, siyakhuluma ye ukuthi umdala ngabe siyafisa ukuthi khona, kodwa singasalandeli ini imfundiso yakhe, kube isimanga khona ukuthi hawu, kodwa abantu siyakwazi ukuthi ngabe umdala ukhona. Ngezinye indlela umdala ulokhu ekhona ngoba imfundiso yakhe yayinkulu kakhulu kayicithanga, imisebenzi yakhe yayimkhulu kakhulu kayicithanga ikhona. Ngabe siyabeka eceleni obumi namina lobu bumi namina, besikhangele ukuthi ngathi umdala wayesibambanisa njani, wayekwenza njani. Silalele ilizwi lakhe alikhuluma lakhathesi kithi, ngoba njengobana elele kathesi umdala lapha alele khona engamadabu, umoya wakhe ukhona phakathi kwethu ongasigayida usitshengise ukuthi indlela nansi. UNkomo yisibani sesizwe lesi, akula ngenye indlela. UNkomo yisibane sesizwe lesi, isibane engasifihlwa ikhabodini, isibane sifakwa phezulu entabeni. Ngabe siyamphakamisa uNkomo ngokuthi sikhulume imbali eyiyo, sikhulume iqiniso ngoNkomo, simlandele noma elele egodini lakhe kathesi.
Umnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kaMoyi uJoshua Nkomo sixoxelaye ekobulawayo. Umnumzana Simon Khaya Moyo webandla leZANU-PF uthi kuqakathekile ukuthi ilizwe leZimbabwe linanze usuku lokubhubha kukaNkomo. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba mpophoma edala lepalamende ekubandla leZANU-PF.
Usuku lolu luqakatheke kakhulu. Luqakatheke ngenxa yokuthi sikhangela ilanga elomuntu omdala, umdala wethu, ubaba weZimbabwe, ubaba uNkomo, ubaba owatshengisela uthando oluphezu kothando. Sikhuma ngomuntu owatshengisela ukuthina iZimbabwe inye. IZimbabwe kayila Mshona, ayinamndebele, ayinamvenda, ayinamkhalanga. IZimbabwe ngomuntu wonke. Ubaba owatshengisela ukuthina ekushoneni ngathi babembiza bemuthi nguChipho Chitetsa kwese kwese, utshengisele ngumuntu obe ekhona indawo yonke, wenza kusemashoneni, kusebemandebeleni, kungaphi, esikhalangeni, wayekhona ehlonishwa njalo. Umuntu futhi owayevele engumuntu wothando nokuthula nokumanyana, njalo lengqube laphambi isikhathi segugulawundi abantu bebulawa ngapha kwelakithi emandebeleni wagcine yena ezehlisa wavuma ukuhambane labantu laba abasebesiqeda laba yikho kwafanya bona into akhona mhlakathi 2 December 1987 inkokheli engeke yafa yakhohlwa ngasikhangela iZimbabwe njengelizwe lethu.
Ye, kodwa ke nxa sikhangela iminyaka yonke kungani uhulumende ka
wangitshela into emhlulu khangela ubabami akula ngitshonje isiparada ngitsho one eZimbabwe esibizwa ngebizo lakhe yethiwa umsikadayo ngomunye umuntu obele ngabe uyakhangelwa ekhunjulwa. So kuyatshengisela lona kulaba abantu abasemahofisini abahlalela phezulu emisebenzi yabo abakhangela into ezinjalo.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU PF sixoxe laye ekobulawayo. Nanko ke okwethulwe ngamaphephandaba atshiyeneyo kweleZimbabwe. Iphephandaba leZimbabwe Independent zethuka kakhulu zizwa ukuthi ilizwe leZimbabwe selimise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ufisa ukudinga imali yezifundo zabantwana abaswelayo. Ukhulume lokho ethola isicoco se-PhD asiphiwe likoleji lemfundo yaphezulu ele-University of Zambia. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronicle. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Sokwesikhathi senu ukuthi likhulume elifisa ukukhuluma wathi sizwe ukuthi abanye abasithumezele ama-audio batheni lamhlanje.
Salubonani balaleli, lo nguSihlangusihle. Mina ngithanda ukubonga iqhaza elidlalwe izinduna zemathebele leMidlands ezinikeze uPresident Mnangagwa i-document leya bamphe yona, such a comprehensive document ekhuluma ngezinkinga zabantu bemathebele land leMidlands. Busobala kuye wonke umuntu osemathebeleleni ukuthi uzibuse asikamtholi. 1980 iqiniso nxa lingabe likhulunywa uzibuso watholwa ngamashona. Abantu bemathebeleleni leMidlands bancindezelwa kusukisela ngo-1980 kuze kube manje. Babulawa futhi kuground kusukisela ngo-1983 kuze kuye ku-1988. Baqhubeka bencindezelwe. Ngakho nxa kuyukuthi izinduna zakithi lazo ziyakubona lokhu ngendlela ezibhale ngayo le document, siyabonga. Ungathi abantu bemathebeleni le Midlands bangakhuluma ngazwi linye ngendlela izinduna ezenze ngayo, zesekwe futhi izinduna zakithi zingethuselwa, ngoba siyazi ukuthi njengoba sezikhulumile lokho ezikukhulumileyo kuleli yaphepha ezinike uPresident Mnangagwa mhlaka 28, siyazi ukuthi ziza kwethuselwa kakhulu ngalokhu ezikwenzileyo. Sicela abantu bazichase izinduna, bamelazo ngaso sonke isikhathi kuze kufike lapho lathi esithola khona ukukhululeka njengabantu bemathebeleleni leMidlands. Ngiyabonga.
Sawubona msakazi, igama uLuxon Chabuza. Elami igama engingathanda ukuliphosa lapha ngelithi lona msakazi, angeke umuntu athi yena udla umsobho wenyama yenkukhu kodwa inkukhu yakho inyama ngokwayo kayidli. Ongawukuthi kungani kuthiwa imali zakwamanye amazwe zizasebenza ukubhadala ama-airports, ukubhadala kuma-duties kodwa zingahle zivele zisebenze elizweni? Kungoba le mali yakwelakide isoze yasebenza, soze yafa yasebenza, yavumakala kwamanye amazwe. So kabayekele sidle le nkukhu bengasinika umsobho kuphela kwelakithi lapha eZimbabwe. Abayekele sidle konke nenkukhu.
Mina ngobekezela madumafuzo yaseGwanda kule ndaba eyama-transformer ezesa, ukuthi zesa yathenga ama-transformer whether yi-5 million or 5 billion that have not been delivered. Ibuhlungu. Mina ngile 1.5 years ngadujukela i-transformer, angilamagetsi endlini, sengaze ngathenga isola sesakhala lokwezeza sakhipha imali ukuthi beyilungise i-transformer kwathiwa ilungiseki singezelele imali itshintshi bengama-US dollars ukuthi besidingele i-transformer entsha. Up to now 1.5 years later lokhu kunjalo kasilalutho kasinamagetsi angazi ukuthi shuwa kuzafika ngaphi izinto zisenziwa ngendlela enje i-corruption isiba ningi kangaka elizweni.
Laba-ke ngabalandeli be-Studio 7 nxa ufisa ukuthi la usithumezele umlayezelo wakho sithumezele uwhatsapp kunombolo 801-202-465-0318. Le yi-Studio 7 elizwa iphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yabodokotela ithi kulabantu abahlanu abadutshulwe ngesikhathi betshengisela emigwaqweni ngesonto abathi bafuna umbuso obalulekileyo kule Sudan. Abantu abokholo lwesiKristu kanye lezethekeli bathe gwaqa izolo eSt Peter Square lapho uPapa Francis wasethula umbiko wakhe oqakathekileyo loba nje ilanga belitshisa okumangalisayo. Le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kusukela namhla sizabe sixoxa ekuseni ngokwenziwa ngabalimi abashiyeneyo kwele Zimbabwe. Namhla sixoxa lonkosikazi Olive Mguni olepulazi eNyamandlovu.
Ngilima amatamatisi kakhulukazi. Kade ngilima amatamatisi sibile ukuthi last month but one kade ngile hekthe amatamatisi ngisiba lenkomo inkomo ezingamabrema amabrema amhlophe ibrema elibomvu.
Singathi-ke nxa sesikhangela amatamatisi akho athengwe njani?
Athengiwe nje njengoba kade kuyilokhu zeni kade kuyi-pond but hayi athengiwe ukuthi ngizuzile at least about 5,000 pounds.
Singathi yakwenza futhi ukuthi ucina uhlanyela futhi amanye?
Ya, kuya ngenza ukuthi ngicine ngihlanyela amanye ngoba ngibone sibili ukuthi ngitholile. Ngicine siyathenga enye i-drip, i-roll ye-drip, ukuthi ngi-ready. Khathesi sengiqalisile ukuthi ngidinge u-9009 u-Styles. Sengiqalisile ukuthenga, sengithenge 3,000 plants ukuthi kumele ziyehlanyelwa. Lokulima, kade sengilimile ngilungisa i-land. I-problem nje engilayo i-drip yami kayinkwani. Wona amatamatisi u-09 yena lo kade ngifuna ukuthi ngibe le-4,000. So lokho ngicokelela nje ukuthi ngidinge enye futhi nikuthi kade siyithenga nge-use ngazo now. I-23 user iphakethi ye-1,000. So I have 3,000 engifuna ukuthi ngiwahlangele.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke nxa sesingena-ke enkomeni lapha inkomo uthe ulazo ziningi kanganani njalo-ke ukuthi uzifuye kungabe kumenjani?
Ngile nhlanhla yokuthi nalizulu noma lingananga utshani mina ngilawo. Mina inkomo khathesi ngile-85 amathole ngile-18 amathole ngoba ngifelele lingithole futhi nami esitime nje.
Singathi okuhluphayo kuyini kona?
Imithi yenkomo iyadura ayiyangihlupha sibili but ke utshani hhayi ngilawo. Amanzi izesa iya isiwa izesa okuthi nona emgodi engu-2 igcine idamageka ngenxa yezesa but I've managed to buy one pump. Enye iphampu ngihlulekile lokho engizifaka lokho iphampu zezilinye zoyizesa ukuwo kwamagetsi lokho ngalabawayeza hhayi ngibona ingani khonokho nje ngikhala labanye.
Yes, singathi-ke wena vele uphila ngokulima akukho kunye?
Ngiphila ngokulima akukho kunye.
Abantwana ubaba bangaphi kwamanje imuli yakho?
Imuli yami khathesi ngile mntwana ose-Cyprus oqedileyo yagraduate after three days oqedile ngikade ngigijima ngakho ukuthi ngibe ngithengisa ngimthumezele imali use-Cyprus but eceda nje kade ngimtshela nje ukuthi hhayi indoda ngcono ukuye then ngile one omunye ose-Netherlands oyenza i-doctory kodwa hhayi lo uyazibhadalela. One omunye usetsholotsho komazwisa usesenza i-teaching then one hhayi use-South onguyi-first born yakhanya ngithi kuyehlula nje uyazamazama nje labanye hhayi otherwise she's not doing well. ama firstborn kwesinye isikhathi abasinda ku-firstborn.
Ye, ubaba-ke uyasebenza?
Ubaba was a Lieutenant Colonel Pearson Mkuni, wasiya ngo-2015.
Unkosikazi Olive Mkuni ngumlimi, sixoxela esenyamandlovu esabelweni seMantwell North. Uhlandla lapho sihlolisisa khona okwenzakala kwele Melika namhla sixoxa ngokwenziwe ngumongameli Donald Trump izolo.
Umongameli Donald Trump ngesonto ube ngumongameli wokuqala wakwele Melika ukuthi eqe umngcele wakwele South Korea le North Korea. Ube lo mkhokheli wakwele North Korea eseqa umngcele lo kulandela ukucela kwakhe ukuthi ahlangane lo King Jong-un bavuselele inkulumo zokumisa ele North Korea ukuthi lingalolongi izikhali ze-nuclear. UTrump uveze ukujabula okumangalisayo ehlangana lo King Jong-un kulandela umhlangano awenze le nkokheli ye-G20 kwele Japan.
I just want to say that this is my honor. I didn't really expect it. We were in Japan for the G20. We came over and I said, hey, I'm over here. I want to call up Chairman Kim.
Ngifisa ukuthi ngithi ngizwa ngihlonitshiwe ngalokhu. Bengingakulindelanga lokhu. Sasisemhlanganweni we-G40 kwele Japan. Ngase ngibuya lapha ngathi ngifisa ukutshayela ucingo kumgcini sihlalo uKim. Ukuthi ngeqe umngcelelo yinto enkulu kakhulu. Kunengi esesikwenzile. Lobu yibo ubungane.
Stepping across that line was a great honor. A lot of progress has been made. A lot of friendships have been made. And this has been in particular a great friendship. So I just want to thank you. That was very quick notice and I want to thank you.
UKim Jong-un laye uthe uyajabula ngobudlelwano bakhe lo Trump. Kungayisibo bungani bethu, lokhu bekungasoze kwenzakale. Sokwenzakele. Kunenge esingakwenza okungamangalisa abantu.
If it was not for our excellent relation between the two of us, it would that not have been possible to have this kind of opportunity. So I would like to use this strong relation to create more good news.
Kodwa ke kulabantu abaningi abachotoza okwenziwe nguTrump abathi kaboni ukuthi uKim Jong-un ufuna ukuthi esule izijeziso zenotho azifakelwa lilizwe leMelika. Inkulumo ezake zenziwa ngababili laba zamiswa kulandela ukuthi uKim Jong-un kazange afise ukuthi amise uhlelo lokulolonga izikhali ze-nuclear.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu eleDemocratic Republic of Congo linqobe eleZimbabwe Warriors 4-0 ngesonto kumncintiswano walonyaka wenkezo ye-Africa Cup of Nations odlalelwe enkundleni ye-June 30 Stadium kwelekibhide. Unozinti u-Elvis Chifubezeze udlale ukuthiya abantu abaningi bebambe owangaphansi ngoba ubelibamba eliyekela kungani uphethe amalahle. Bezinetha okumangalisayo kwele Zimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomqeqeshi weqembu le-Warriors kanye leziphathamandla zenhlanganiso yenguqu ye-Zimbabwe Football Association. Umuzi wethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo uthi kuyethusa okwenzakale eGibhide.
Kube lokudana kakhulu ngoba abantu abaningi bebekhangelele ukubana iqembu leZimbabwe linqobe ukuze libe ngelinye lamaqembu elingaqhubekela phambili kulokhu abakuthi ngamathima afinisha ku-best 3, kodwa kukhanya isikho khonokho sokuzakuthi-ke bephindele ekhaya abafana beZimbabwe ngomvulo. Kutho ukuthi sokuqakathekile-ke ukubana sibuyele kulokhu abakuthi i-drawing board, sibone ukuthi inkinga yethu kahle-kahle ingaphi kwezomdlalo wenguqu, njalo sizame ukukhuthaza abadlali bethu ukuthi baqakathekise ukumelela ilizwe kuqala kule mali.
Wonakale ngaphi lapha Hade?
Ngokubona kwami mboni ngathi bekule zinto eziningi ebezingekho kahle, ebezingahlelekanga kahle. Siyabona abadlali bethu bebekhalela imali, beze bekhiphe la magama okuthi kungaswelakala njani imali, kodwa kuthwalwe abalandeli, kwathwalwa kanye lentatheli zezindaba ukubana zihambe ziye khona le eCairo. Ungabona-ke sokulokukhonona okunjana kusuka-ke kungabi lokuthembana, kube sokusiba lalokhu abakuthi at the end of the day sebehamba nje abafana ukubana bayefulfilla amafixes abasadlali belothando belenhliziyo yonke ukubana bamelele ilizwe ngakho ke ukuthi ukuthi nxa sisuka sifika kuma tournament lawa sisuke silungisile into ezinjengemali nxa singalayo imali sihle sibatshela abadlali bethu nabadlali bethu esibaletha kunational team bebekwazi isimo lomumo welizwe kanye lezifa
abantu bakhala ngonozinti
Chipeze ziyadlala uzakhumbula ukubana uChipeze uyenze kuhle ekuchikenini chikenini leyi ethethe i-league title yaze yaya ku-Champions League lapho-ke iqembu le-South Africa iBaroka United yambona khona uqede nje isizini yona le esiphuma kiyo edlala khona ngale kuBaroka United ngumdlali odlala kakuhle lamhlanje nje bekungayisuko silo suku lakhe kodwa mbona ukuthi umdlali uwonakale lamuhla ngomdlalo lo we-DRC izinto zivele zawonakala kugame ye-Uganda lapho nje bekuyikuqhubekela phambili kusiya phambili singasola nje umdlalo owodwa kodwa into zibonakale kudala
umuzi wethu wadebe yingcwedi kwezemidlalo sixoxelaye ekobulawayo sibona ukuthi abantu lapha benzani kolapha kuFacebook abasibukeleyo Gift FM Molosobeng lo Busani Bebe bathi sibukele Dube labanye abaningi sibili umsunduzwa Ndlovu uthi nivuka njani baba Dube kahle kakhulu baba Ndlovu kunjani uzobuya ke uBusani Bebe uthi kuyabongeka okwenziwe zinduna ezihla ezenza umhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa uzobuya njalo uBusani Bebe uyakhuluma ukuthi ilizwe libuswa ngabanye abantu madoda kunzima lokhu emhlabeni uzobuya ke usisemhlabeni bayana uthi balambili abafana beZimbabwe ngeke banqobe xa belendlala nje ye usilitshale umculo kazinja ziyamluma nango bonapho ke kusasa salethulela okugcweleyo ngayo zinja ziyamluma lalelani khonapho
uma uvuma ngomlomo wakho ukholwa nangenhliziyo ukuthi uJesu inkosi uzakusindiswa amen amen amen
njengoba lithembisa kwami sizalethulela okuningi ngomculo lo kusasa singakehlukani ngokuthi sibone ebezigokela namhlanje inhlanganiso yedajamu kasesijikile campaign ithi abantu bonke kumele bakhalele umsebenzi namhla njalo sesifikile isikhathi sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ajiye umsebenzi uzulu ubambe wangaphansi ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors namhla losuku lokubhubha kwamoyi uJoshua Nkomo siqhuba lapha-ke uhlelo lethu oluvalisemoyeni ngokhepstube.